abakubandla elibusayo bathi ukugugudeka kwedola njalo lokukhuphuka mahlana kwentengo yempahla eZimbabwe kubangwa ngamabandla aphikisayo. Umnumzana Philip Gawule okubandla leZANU-PF ngomunye walabo abathi amabandla aphikisayo afuna ukuba uhulumende ahlamukelwe nguZulu ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzayo.
Amatsotsi agcwele ayiwo aphambanisa i-economy yethu. Ngabo bona abakhweza izinto, sinanzelele ukuthi yibo abanikazi bezinto abakhweza izinto abafuna ukulawula izinto intengo yazo. Bona besenzani? Akula nto abayilungisayo ngaphandle kwe-sabotage kuphela yabalayo ukuthi izinto zikhuphuke. Ukukhuphuka kwezinto lokwana yikuzondisa abantu, ukuthi abantu bazonde i-agenda yabo, i-regime change agenda abalayo. Akumangalisi lokho vele, ungakudinga ukuswele kodwa bathi mana ngikutshele ukuthi ngikunika isikhathi lesi kuza ngesikhathi esibi. Anje abantu abesilanda ama-elections, why kanti izinto zonke zilabo zihlala zikhuphuka zisuku zonke, zikhuphuka zisuku, zikhuphulelwani izinto? Ngoba mina mbona ngani into le yenziwa ngabomo yilabo abayibo abalawula i-economy, abayibo abalezinto ezinjengazenezo. So ngokunjalo ke angiboni ukuthi singaba yinto esingabe sihlala sikhuluma ngayo ukuthi abantu besenza kwenziwa ngabomo, lokhu into ezenziwa ngabomo. So kumele sikukhangele ngaleyo ndlela konke konoba.
Kodwa okubandla le-CCC umnumzana Fortune Mlalazi uthi ibandla elibusayo selehlukelekile ukuguqula umnotho welizwe.
Ukukhuphuka kwama-price ezweni leZimbabwe akungablenywa muntu, kuthiwe yi-election, kakublenywe labo abayibo abaphethe umnotho. Abaphethe umnotho ngezepolitiki yiZANU-PF, abaphethe umnotho ngezamabhizimusi yibo abale mali. Iningi labantu beZimbabwe kalila mali ngoba lalabo abasebenzayo bahola imali encane engasenelisi lokuthenga nje amafutha ukuthi bagcobe. So ke asi election yi-corruption nje kade beyenza lokubulala ilizwe, kathi bazayexpectani ilizwe kalisela production, alisaproduce lutho nje okungathiwa luyathengiswa. Sesisenza le singamhlawumbe singayibiza ukuthi yi-feja-feja economy edalwe yibona abantu bezana.
Umnumzana Ambrose Sibindi okhokhela inhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uthi idola leZimbabwe selifike emaphethelweni.
Khona bakobulawayo sinazele ukuthi intengo yempahla ikhanya iyaqansa okungazisekiyo. Kuyatshengisa ukuthi imbangela yakhona iqeda kahle ukuba ningazibangela kuyini. Kodwa-ke ukuliqiniseka ukuthi ukuphela kwamandla imali yeZimbabwe ungayiqathanisa le mali yeMelika, ikakhulu kumkambo omnyama, kunzima ngoba ungananzelela kathesi ukuthi imali yakhona isiwile sibuloko esabekayo. Okuthi idola eyodwa eMelika isiphosa isitshaya i-3,000 RTGS. So yimbangele ukubana impahla zikhwele. Ngokunjalo ukuthi sesiphakathi kohlupho. Yikho nje sihlala sikhuluma ukuthi njengezakhamizi, njengezisebenzi, ukuthi sikunanzele ukuthi imali yeZimbabwe isasebenza. Uhulumeni sokufanele aphumele endlela ukuthi akayimise kancane, avume ukubana kusebenza imali yemzini yeMelika, ngoba kwezaba indlela ukubana sinqande lolu hlupho olukhona.
Uthi kukhona njalo okunye okukhuphula intengo yempahla ejiyeneyo.
Yanazela ukuthi ivinga ngapha ezitolo okwenza intengo zakhona ziqansi. Abaningi ungangena ukuthenga nge-RTGS abasebenzisi futhi nabasebenzisa yona nale i-rate yomkambo omnyama, abalandaba le kahulumende. So yikho kusikhwezela lolu hlupho. Njalo okunye yikhona ukuthi unganazelela khathesi impahla eziningi amakhampani amaningi asewodwa impahla ezothengisela abantu engamanufacture ngolunye uhlupho esilalo. So-ke silethemba lokuthi uhulumende kufanele akhayele masinya, ngoba iqinisweni ukuthi intengo zikhwela nsuku zonke, kodwa ihoro lezisebenza liqansi lihlala indawoni. Khonakhona kuyatshengisa ukuthi impilo yesisebenzi, impilo yemuli yesisebenzi, impilo yabantu beZimbabwe isenzima kakhulu. So-ke siloku nzima siloko ukuthi uhulumeni sofanele abe le ndlela ezihlakaniphileyo zokuba navuselela umnotho ukuba nanqande lolu hlupho abantu asebehlangana lalo ngentengo yempahla ekhwela nsuku zonke.
Uhulumende usanda ukuthi abantu sebevunyelwa ukuyathenga impuphu, amafutha okupheka lokunye kwele-South Africa nakwamanye amazwe ongafakelwa umthelo we-customs duty. Ngimele iSizwe 7 kuseMaryland, ngoGibbs Dube.